Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umuyi umnumzana Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre eHarare. Abanye sebese sabela ukuthi sokuzaba lobunzima ngokuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe uvela kulabo ababe kumandla lezabu.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizabu kwazi kwaba lokubambana kwezabu lezalo jongwe.
Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo.
Ngingazake ngithi mina hayi ube ngadlanga. Kuyakhanya ngelinye ilizwe sibulukuthi hayi lapha indoda hayi ibizidlele nje ampondwana.
Inhlanganiso yezakhamizi zeWange ithi isivumelanile nenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asechise abantu edolobheni leWange.
Umntwana lwana owatshayo bathi waye losisi wakhe bedinga iclay wasesitsho umntwana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Simon Khaya Moyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Abanye sebese sabela ukuthi sokuza kuba nzima ukuthola ozakuba ngumsekeli kamongameli welizwe ovela kulabo ababekubandla lezabu. UKhaya Moyo uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Aaron Nebera utshele intatheli zendaba izolo ukuthi isigaba seMathebeleland South leseMathebeleland North ziphiwe amabhasi amathathu azahamba esuka ezigabeni lezi esiya eHarare. UNebera uthi lanxa kulabantu abaningi kakhulu abafisa ukuyavalelisa umuyi bazavumela abalihlekana elincane njengalokhu okulawulwa iziqondiso ze-COVID-19. Ngesizwe imbiko kamnumzana Joseph Chuma oyibandla lezanu PF.
Indoda esebenze phose impilo yakhe yonke kwezepolitiki sukela ngesikhathi kuseyizabu kwazi kwaba lokubambana kwezabu lezanu jongwe sokubunjwa izanu PF. Ebeyindoda emadodeni siyazi ubana nguye obephethe iofisi information and publicity kuzanu PF kuPolitbureau. Kodwa ngenxa yokungezwa kahle kwakhe siyazi ubana ubeseke wahlala phansi isikhathi lezi yikho ubona bekulo acting secretary ubaba uBima. Sicabangela ubana uzaba ngcono aphenduke kodwa uNkulunkulu usekhethile ubana thathe iluba lakhe engadini yakhe. Osokusele kuphela ukuthi sithi ulwile ukulwa okulungileyo ubaba SK Moyo as you popularly known. Uqedile uhambo lwakho, imisebenzi yakho emihle iza kulandela. Lala ngokuthula qhawe lamaqhawe, lala ngokuthula moyo omuhle. Siza kulandela nathi endleleni naleyo osibikile kwabaphambili khona ngale. Son of the soil, umntwana wenhlabathi, umana wevu, siyabonga.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma oyibandla lezanu PF. Kuqhamuka kufake imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabona kude otshengisa njengathi umongameli Emmerson Mnangagwa ubedle amabele okudlulise amalawulo. Emfanekisweni lo kulamadoda amabili aphahle uMnangagwa abese hamba laye embambe izandla zombili okokumncedisa ukuthi engawi phansi. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kumbiko umnumzana Nick Mangwana ulandule ukuthi uMnangagwa ubedakiwe. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, imboni ngachiyana simile. Kade ngiqale ngithi mina hayi, lami ngiyibona ikhanya nje njengomuntu ozidlele amabele wedlulisa weqa amalawulo waseziqhubela nje imbuzi. Umbono wami simile, lami nxa ngiyikhangela ngingazake ngithi mina hayi, ube ngadlanga. Kuyakhanya ngilinye ilihlo simile ukuthi hayi, lapha indoda hayi ibizidlele nje amponjwana. Kodwa ngibuye ngithi mina kwesinye isikhathi laba bantu abathenjwa bayenza engathi bayilokho bengayisikho khona lokho abayikho khona. Okunye njengoba bekungumcimbi ozama ukuqoqa izimali zalabo okuthiwa bangayafunda e-University yaseZambia, engxenye nje layo besenza ukuthiwa yidrama esenzela ukuthi imali ziphume abantu bajabule, kube esenza engathi udle kakhulu. Engxenye esenzela bona labo bantu ukuthi kabadle, bathi nxa sebedle kakhulu babe sebezikhwathaza kezikhwameni lapha imali ithululeke yonke, njengoba sizokuthiwa isikhava lesiyana sithenga 25,000 USA, lethayi ngabona yona dathi linga ehlombe lakhe ithenga 10,000. Kukabi ube ngabe vele ezidlele ecitshile engaboni lutho, kumbe nje ubesenza ukuthi abantu bambone lokuthiwa imbonani, seeking attention ngesilungu. Yikho engakutsho, kodwa ngiyokwazi kwethu hhayi, mna mphoze ngihambele okokuqala ukuthi hhayi indoda ibizidlele.
Ukhona kodwa ukuthi umuntu azidlele amabele kukhona yini ubi lanxa kuyikuthi ngumongameli welizwe kumele aziphathe njani, njalo le Bhayibheli lithini lona ngabakhokheli lokudla amabele lokhu?
Hayi, ukudla bazidlela abadlayo, kodwa ke njengakho konke ukudla anti kumele kube lesilinganiso lokuthi ungubani, ungaphi, wenzani, ukhangelwe ngobani. Hayi, bazidlela sibili abantu, kodwa njengoba ngisitsho kumele kube lesilinganiso sokuthi ulobani, wenzani, ukhangelwe ngobani. Nxa asithi umuntu azidlela amabele esekamelweni lakhe esendlini yakhe adla azidlulise kwenzakala okwenzakalayo kuye engabonwa muntu, angiboni ukuthi kungaba lo mlando lapho. Kodwa nxa ususidla amabele ungumphathi, umongameli welizwe weqisa amalawulo, lesithunzi sakho siyehla, ngoba abantu sebezacabanga ukuthi lanxa ungadakwanga okukhuluma mayo kwesinye isikhathi bakhumbula khonke bathi hayi lo vele kamali inhlala yenza inkulumo yakhe le yomuntu odakiweyo. Ngiyabona ke iBhayibheli liyasifundisa ngakho ukudla kakhulu amabele lokhu kudakwa. Lona kalitsho ukuthi abantu bangaze banathe laba banathayo, kodwa yatsho ukuthi abantu banathe kube lesilinganiso. Kule ndaba eBhayibhelini eyamadodakazi ngabonakalothi ababona uyise edakiwe basebemgangela kuthi laye agange. iBhayibheli kutsho ukuthi liyakwala khona ukuthi udla amabele wedlulisa amalawulo uze ungene enkingeni ezilihlazo eziyangisayo, ukuthi nxa usudla amabele lengqondo ucina usidla lengqondo kungabe kusakhanya ukuthi wenzani. iBhayibheli liyatsho ukuthi abaphuza kabaphuze kube lesilinganiso laba baphuzayo, kodwa-ke ungaphuza wedlulise kuza kwenzakala khona lokhu okwenzakala umadodakazi kaLothi agcine efisa ukubana alale loyise wabo okulihlazo okuyisono okuyinhlekisa okuyisinengiso okuyisiqalekiso. Abakhokheli abaphambili nxa bephuza mabenatha abanatha ulesilinganiso, nxa bebomele kakhulu abazivalele ezindlini zabo singababoni thina njengomphakathi.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla ngocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Inhlanganiso ezakhamizi zeWange ithi isivumelane lenkampani yeWange Colliery Company ukuthi ilungisise udaba lwamalahle asechise abantu abedlula lapho okwakulahlwa khona amalahle. Kubikwa kulabantu abachayo kwesabekayo ngemva kokunyathela indawo lapho okwakulahlelwa khona amalahle imigodi yeColliery isasebenza kulezo ndawo. Isehlakalo esisanda kwenzakala ngesejaha eliminyaka ethoba minwe mbili wachayo inyawo zombili okwesabekayo lapho aze anyathele okwakulamalahla achisayo phansi kodwa phezulu engakhanyi ukuthi ayingozi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange umnumzana Fidelis Chima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Njenge Greater Wange Residence Trust saba lomhlangano le Wange Colliery Company. Umhlangano nalawo iWange Colliery yasitshela ukuthi sebathenga i-drone eyabe detector ukuthi ama underground fires abe ngapi. Bona bathi abantu abaningi abatshona besitsha babe tshontsha, abanye babe dinga maybe i-clay. Abafazi bathanda iclay, so kuthiwa babedinga iclay. Umntwana lwana owachayo bathi waye lo sisi wakhe bedinga iclay wasesitsho umntwana. But thina njenge-Greater Wange Residence Trust we still insist ukuthi hayi lokho siyakubona, but sifuna ukuthi kube lama barricades, sifuna ukuthi kube lama ama fire warning signs ukuthi indawo leyi kuyabe kulomlilo obhebhayo. Sase sivumelana le Colliery ukuthi siyenze ama awareness meetings, savumelana le Colliery ukuthi siyenze othwa yi all stakeholders meeting kulenhlanganiso ezidila ngezinto eze environment like all Zimbabwe Environmental Lawyers Association, lamanye ama organizations alama experts kuma issues of ama underground fires. So going forward I think you'll be seeing Greater Wange Residence Trust, Colliery, lamanye ama organizations which are independent are very serious ngwe environment pushing ukuthi mitigate indaba yama yabantwana ukuthi bengathi
zona izakhamizi zeWange ukuze zicine zisenza khona lokho okugcina kungenisa abantwana engozini kuyabo kuhambe njani kahle kahle
indaba yama according to the Colliery through public relations manager siwu meeting yona leyo yena uthi iWange Colliery iunder reconstruction, meaning ukuthi iWange Colliery ilezikwerede eziningi, so abakwenzayo ngathesi uku prioritize ezinye izinto and then ezinye izinto like even issue amanzi yona water infrastructure into ukuthi wakathesi kuyabahlupha ukuthi begijime lakho even lokuthi kube lama inbuilt toilet kuyabahlupha wakathesi because they are facing ama financial constraints. But as an organization as Greater Wange Residence Trust thina we believe ukuthi amanzi a constitutional right. We believe as I Greater Wange Residence Trust ukuthi iColliery also make sure ukuthi they prioritize amanzi. Umuntu cannot do without water. Water is life. Exceptional. Wange Colliery Company is not doing enough in terms of investing in water infrastructure. Most of the residents that falls under Wange Colliery Company, they use public toilets, they use public bathrooms. An average of 50 families, meaning that close to 300 people, they use these public toilets and public, you know, bathrooms. And per day, water, they actually access water for less than 3 hours. The flushing system, they're actually dysfunctional. That forces people to actually go into the bush to relieve themselves, posing themselves to underground fire. And as an institution was saying, Wange should prioritize, you know, investing in water. Of course, they are defense was that Wange Colliery is under reconstruction, meaning that it's facing some financial constraints. But water is life, and right to water is actually guaranteed in the and therefore Wange Colliery should make sure that they actually, you know, prioritize investing in water infrastructure. We managed to engage Wange Colliery Company. It was represented by their public relations officer, their Cefet health environmental officer, during that meeting, Wange Colliery actually said that they have bought a drone that will be detecting underground fires. But as an institution, we are saying that they need to put barricades, they need to engage communities frequently, they have to intensify public awareness meetings, which they claim that they're actually carrying out. We need an all stakeholders meeting where our public toilets, our public bathrooms, and our public bathrooms la abel amanzi for less than 3 hours a day, and our flushing system corner afile because of that kuyahle ukufosa abantu ukuthi bayegangeni.
Umnumzana Fidelis Chima isiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi zeWange ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eWange.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ukwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com libika ukuba kulamajaha amathathu awetheswa amacala ambalwa awokudlengula, ukungena endlini okungekho emthethweni nokuthathela abantu imali. Babikwa bephume ngodlakela esidokisini semzilikazi kobulawayo. Abathathu laba badabuka edolobheni leGweru, kodwa babikwa bebesenza ubugebengu kobulawayo. Iphephandaba leHerald lithi uZulu kumele akhangelele izulu elilolaka elizakuna namuhla lakusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uzulu wamazwe ambalwa awezwekazi le-Europe ungene esitaladeni izolo etshengisela ngokufakwa kweziqondiso ze-COVID-19 kulandela ukuqansa kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus emazweni la. Ohulumende bamazwe la babikwa besithi bazafaka imigoqo ikakhulu kulabo abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19. Iziphathamandla zakwele Israel zithi kunomndoda wesiPalestina odutshulwe wafa ngamapholisa ngemva kokuba edubule walimaza abantu abane. Iziphathamandla zakwele Israel zithi undoda lo obesaziwa ukuthi ngwenhlanganiso yeHamas. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi msalibonani sebalaleli labasakazi bantu lonke endithandayo ihloniphekayo. Labona ngicela ukuyemphawulela kule nto enginanzelelayo. Umuntu ovele ebeseligwala ubonakala ngokwedusa ngalokhu la. Abantu laba bomba ngazwe bayezwa bonke amaqembu wonke embone ngani kathi esalaleli istudio 7. Kabake benze sobekele thini inkulumo zethu, bekele zethu inkulumo. Ubona nje ke bezikhampenele bethembisa abakuthembisayo, bethembisa abakuthembisayo. Sibone ngo-2023 ukuthi kuyaphuma kusithina ama-results angikhona, ngoba kunjengokuthi bengalalela thina, kunjengokuthi ngithembise umfazi ngithi mina ungakhomba mina ngiza awusuzukuhambe ngebhasi, awusuzukuhambe ngenyawo, uzabuhamba ngefrema china, ngisitshwe le bhasikile ngithi lingekho. Andiyabonti kakucaci kunoko. I-ZANU-PF ile 41 years isithembiso zawo kazikagcwali zonke. Noma ngiyangizwe nje abanye abasekeli bayo abanjengabo babochuma labo livgawule bethi bona hayi yazama, hayi lalokhu lalokhu ama sanction. I sanction enkulu kambeshiwa yiphi sanction? Kuzobuzwe ukuthiwa hey kulobandlululo ubandlululo okukhulu. Ubandlululo ngoleshona amashona abulala amandebele ngesikhathi seground akuzange kufashion. Unkomo yelabalandeli leharare kona le kodwa azange abefi kwabulawa ngapha labo kodwa engiswa khona enye ivinga. Kubuye kathi singakhangela balungisa imigwaqo endaweni yabo khona ngale ngapha kulantweswa. Kwabuye umgwaqo weplum to wadlula eharare. Kwabuye umgwaqo lono suka ebite uye eharare. Ngapha lo suka ebite kefollow zero. Bakula nje ukuthi hayi ukuplani ukuplani ungabheka ngokuthi uya endaweni yamandebele. So asilandaba lakho thina ke kathi sisibongela nje ukuthi umfoka mqabuko la ungenile. Nqa enjenile ngakuthiwa bengaqinisa lo mqondisi labo ukuthi sizuze nje lati isihlalo eParliament abantu abasimelayo lapha na kuphela indawo yethu ukuthi singakuwina ubu president kuyintando kaNkuluNkulu kodwa ke esikufisa ukuthi sizuze lati abantu abasimelayo esihlalo khona ngale eParliament. Ngiyabonga.
Angibingelela ngibingelela basakaza abahle igama lami ngingumoyo Stanley Selwako. Hey ngizwa ubuhlungu obuphindiweyo kakhulu ngkwazi ukuthi into leyi ingalungisiswa njani. Ngibona abafana laba bakubulawa ngezitina kuthiwa useporohwane eSouth Africa. Hey kuzwisa ubuhlungu kakhulu nxa ama-Africans ebulalana ngaleyana ndlela leyana abantu labana bayekelwa nje nguhulumeni waseSouth Africa bethatha umthetho bewufake ezandleni zabo. Ah kubuhlungu kakhulu sekuyazinyinyize ngicabanga ukuthi impilo liviri abantu abana kumele bezinto ngamakhwapha bebekwazi ukuthi singama-South singama-Africans sonke singabantu abamsulu sonke akutshintshi lutho konke khona ngoba sibo uNkulunkulu bona bazahamba ezulwini ngamaphiko yini maphapha. Hayi zobuhlungu shem ngiyabonga abasakaza abahle ngiyabonga ngicela limbalele i-audio lami leli ngiyafisa bemfisa ukuthi ama-South African bakuzwe.
Yes ngiyabingelela kubasakazi nakubalali ubangiqoba indaba yakithi izwisa ubuhlungu kakhulu indaba yasemathebeleleni kube kusidanise futhi ukuthi uzathola kulabantu basesizweni samathebeleleni abazakhuluma ngendlela yokuthi abantu basemathebeleleni bale-tribal izibuza ukuthi ngiphi ngibuye mphendule lo mlalele kade phawula nti siyekele ukuzondana. Ukuzondana angeke kuze kuphele ngoba i-government yiyo eyahlanyela inzondano bantu yibo abaqala ukubandlulula abantu mhlobo. So okuyintolokwana kuvele kusebantwini awungeke kuze kuphele njalo le government yona le esibusayo iyabonisa ukuthi ayifuni ukuguquka kulokhu eyakutshalayo from the start isasemelapho. So wena ma ufuna ukuthi wena uhlangane neminye imihlobo engavuniyo ukuhlanganyela njani bona kuyibo abakwenzayo wena ukuhlanganyela njani ukulungisa njani. Ma ngithanda ukukhangela khona lapha eMzansi ngokusebenza ungathanda ukukhangela lapha abelungu abantu abamnyama yibona abaposta abelungu kubanje usebenza ndawonye kodwa abelungu iqembele izimele lodwa vele abakufuni lokho ababona abelungu ukuthi bahlehlele ngoba when it comes to ukuthi kakube into eyi-one isizwe kasibe into eyi-one abelungu bahlehlele kuyafana la khona lokhona thina yithi sizaloka sifosta ukuthi kona sizisondeze kulabana abantu labana abantu abasidingi lathi asibadingi. So bona okwabo bafuna ama-resources and sebawaqedile ama-resources wethu sebawaqedile akho resource esisebenzelayo nalapha esigabeni sakithi kulezinto ezinjengabo campfire kungakuthi ngazi sisebenzela izigaba ithimba ngaliyancedisa ezigabeni kodwa akula nto encedisa ngakho. So into enjalo wena uyakuthi khona wena uzayilungisa kanje ngaliphi ekubeni wena umuntu obusayo kuwuye oyenza lokho ubandlulela abantu ngihlobo. So wena ngeke uze ukugwane. So mina ngithi phambili umqondisi makube wuye ozasikhipha kuleli bit sikhathele sikhathele and then ma kuyukuthi konana abantu bathi lizwe angeke zenqunywa. Lizwe liyanqunywa amazwe afana laboSwazini oliSwati oSouth Sudan nabo baqunywa phakathi Iran nabo Iraq baqunywa phakathi. So lolalele lakithi lona kadehlulane abana abantu mana sibathi vele angeke kuzokuzwana angeke kuzokuzwana kuyafostwa nje lokho angeke kuzokuzwana yabona okunye izaphu iray kodwa ke okwamanje ungazathi izaphazamisa i-MRP MRP beyikhontesta kahle kakhulu manje sokuvumbuka izaphu kanti kubeni beyingaphi olalongo sikhathi esingaka yachifake abantu edakeni yahamba yahamba izovumbuka manje umqondisi ngoba nangu namqondisi engumuntu osefuna ukulwela isizwe sakithi izaphu ke sicela ubana izaphu kayikhulumzane eMRP utholakala isolution ukuthi ilungiseka kanjani lo into ezaphu le eMRP, ngoba lapho sokuzadala iconfusion, ukuyodala iconfusion ngoba isizwe siyi-one thi, so mazodabukana phakathi kanje yabona ukuba sokuba le confusion ukuthi abantu bazakudeka manje ukuthi bayengabaye. So MRP nezaphu hlalani phansi etafuleni lilungise le nto le, sibona ukuthi ma kusefika i-2023 ukuthi kume kanjani abantu bangabi ne-confusion. Ngiyabonga, bangiqophelelwe into
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uZulu elemelika uya kukhefu elikhangelelwa ngabaningi iminyaka yonke kulawo wonke amakhefu ngolwesine ele-Thanksgiving ekhala ngokukhuphuka kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ukukhwela kwentengo lokhu kufaka umongameli Joe Biden kusimo esibi ngoba abanye sebesithi uyehluleka ukubusa. Kodwa yena uhulumende kaBiden uthi imizamo yakhe ikakhulu ukusayinwa komthetho wokwakha kuzavuselela umnotho welizwe. Sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Phithizela Ngcobo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina angivumelani lalabo abathi umongameli uBiden uyehluleka ekulungiseleni umnotho welizwe. Sizakhumbula ukuthi vele umnotho ungake uhambe phansi uyathatha isikhathi eside ukuthi njalo usuku umqakana, njalo izitshengiselo eziningi zisibonisa ukuthi hayi siyaphakama siyaphezulu. Yebo, intengo zikhwelile, njalo lamandla emali abantu ukuthi lokhu inflation ngani hayi amandla sewile mbijana, kodwa vele kuba njalo uma uvuselela umnotho kuyamele ufake enye imali yande emkambo. Kungenzakala lokho into zijayele ukuzanele ukuqakama intengo, njalo ukuthi ngemva kwesikhathi usuyaqalisa ke ukuyehlisa inani lemali esemkambo, izinto lazo sezisima ukukhwela. So yikho kusebenza vele kwale into abathi inflation esikhathini esiningi ibangela ukuthi sokule mali eningi esifakwe emkambo. Oqathekile ukuthi imali leyo ingafakwa isetshenziswe, ingasetshenziswa ke yena leyo mali into seziyaqala ukuthuthuka.
Nxa sikhangele ukwenzakala lapha kwelemelika, siyabona ukubana umongameli Joe Biden usesayine umthetho ozakwenza ukuthi uhulumende akhiphe imali yokulungisisa imigwaqo, izakhiwo lokunye okunjalo. Ubona ngani uhlelo lolu luzavuselela na umnotho elizwe lemelika?
Ngombono wami lokho yikwenza kuhle ukuthi sikuphiwe imali yokuthi kwakhiwe izinto, kwakhiwe amabholoho, kwakhiwe imigwaqo, ngoba lokho kuzayenza ukuthi impilo ibe ngconywana ebantwini. Mina ngimigwaqo khonapha enga okunzima ukuchayela kiyo khonapha emelika ngaleso sikhathi egcwele amagodigodi, ikanti njalo lamanye amabholoho asegugile asengabangela ingozi. Kumnyaka ophelileyo abasakhumbula kulelinye ibholorho eladilikayo endaweni yeFlorida lalimaza abantu labulala labanye. So uqakathekile khonokho ukuthi kusisize.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umuyi umnumzana Simon Khayamoyo uyabekwa namuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Kuqhamuka imbono ehlukeneyo phezu kodaba lomfanekiso kamabonakude otshengisa njengathi umongameli Mnangagwa ubedle amabele ukudlulise amalawulo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo unguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.